Umhlangano lo ubuthanise abatsha abangamakhulu ayisikhombisa 700 abaphatheke kuhlelo lolu okwamaviki ayisithupha emakolishini emfundo yaphezulu akwele Melika. Lo nyaka uhlelo lolu olwasungulwa ngowayengumongameli wele Melika uMnumzana Barack Obama lwenelise iminyaka elitshumi lwasungulwa. Abatsha abakwele Zimbabwe abangamatshumi amane lambili 42 bakhangelele ukubuyela eZimbabwe besiyathuthukisa imisebenzi yabo kulandela ukulolongwa kwabo emakolitshini akwele Melika abebafundisa okutshiyeneyo okugoqela ulwazi lwezamabhizimusi, ubukhokheli, ukulwisana lokuguquka komumo womkhathi lokunye. Omunye wabatsha laba ngusomabhizimusi uNkosazana Victoria Mpho Kuhlekazi ongumqondisi wenkampani ayisungulayo eVicky Dokam Investments.
Ngakutshela abantu abangafuna ukubuya labo beparticipate kuprogram leyo ukuthi bengesabeli khathana, beqale bezame, kungangcono beyehluleke bezamile. Akumelanga ukuthi behle bezidlela ukuthi bona abakhwalify, kumele bezame. As long as iminyaka iphakathi kwe-25 ne-35, kumele eqale ezame, because isikhathi lesi, opportunity le esibelayo, it was very empowering. And even lami nje mbuyela khona ngale, ngizafika ngibatshela, ngiba-encourage ngo-September ma-applications nxa evula ukuthi be-apply.
UMnumzana Nkosi Khona Blessmore Sibanda ongumqondisi wenhlanganiso we-Institute for Research, Advocacy and Development obeqhuba izifundo zakhe ekolitshini le-University of Georgia uthi ulwazi alutholileyo luzaphathisa kakhulu ekuthuthukiseni umsebenzi wakhe njengoba ilizwe likhangelane lodubo lwesomiso ngenxa yokuguquka komkhathi.
Ngihlangane labo sosayensi bakhona apha eMelika, sesakhe ubudlelwane obunzulu obujulileyo obuzenelisa ukuthi ngikwanise ukusebenzisana labo, ngisebenzise njalo futhi amathuba etechnology abalawo la ukuze sizame ukulwa lesimo se-climate change kwele Zimbabwe la kwele Africa yonke nje jikelele.
Omunye oqhube izifundo lezi uMnumzana Njabulo Sandawana ongusomabhizimusi owasungula inkampani ye-Link Wire Media Tech News uthi uzakwabela abanye abatsha lolu lwazi.
For the past 6 weeks ufunde okuningi kakhulu, and mina bengise University of Texas at Austin, lo Professor John Doggett ubesifundisa okuningi about how we can run our business better, lokuthi sibe ngabantu abazatshintsha izinto elizweni lethu through ukuba successful in our business.
Uhlelo lweMandela Washington Fellowship olwasungula ngomnyaka ka-2014 luvulela amathuba okuthuthukisa abatsha abangamakhulu ayisikhombisa 700 minyaka yonke eyokuqhuba izifundo emakolishini atshiyeneyo eMelika, njalo luxhumanisa abatsha base-Afrika abalobuciko abavela kungatsha ezitshiyeneyo ezigoqela kwezombusazwe, amabhizimusi, amalungelo kazulu lezinye. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingutabo kaNcube.